Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 14 kuMabasa 2024 nguKipps Dube. Endabeni zethu namhlanje. Usibalukulu webhanga leze Bank of Zimbabwe kuwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu oWorld Bank International Monetary Fund.
Already emkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana kangesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga nzima.
Bakhala abantu abaningi ngezigi kumbe iZimbabwe currency yena le Zimbabwe gold.
Abangane sebeza kuma ukuthi bathelele lo olwa lomngane wabo okuyikuthi abangane beIsrael bazakumale Israel abe Iran bamele Iran ngapha
yena Iran lihlasela Israel ngamabhombo amanengi zalethulela ezamasiko ezabatsha ezokukholo lwesiKristu lezemidlalo zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulomsakazo. Usibalukulu webhanga leze Bank of Zimbabwe okwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu weWorld Bank le International Monetary Fund. Iziphathamandla zebhanga leli zibika ukuba umnumzana John Mushabanu uhamba labanye bakhe kanye leziphathamandla zikahulumente. Le imihlangano eyenziwa minyaka yonke eWashington DC ecubungula ezomnotho emhlabeni wonke jikelele. Kusenjalo bayakhala abantu ngohlobo lwemali yeZimbabwe Gold kumbe iZig. Sixoxeke ngodaba lolu lonkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ezitshaladini koBulawayo.
Lokhe kungene imali naleyi abayidizik. Ayi, umsebenzi ungani usamile, akulanto ehambayo. Abantu abaningi bakhala ngokuthi ukuguqulwa kwezimali zabo from ama-RTGS akade belawo emafonini kumbe kuma-bank account abo kubanike i-confusion. Kwamina lami nginze ngibe le confusion yokuthi sigcine singakuzwisisi ukuthi kuguqulwe izimali sokumele sitshintshe sisebenzise lokhuyana lalokhuyana. Ngokunjalo kwenze le business yangathi ayihambi, akwangabi le mali. Abantu abaningi besathi bona bakhala ngokuthi abakayizwisisi le mali ukuthi isebenza njani, izasebenza njani. Futhi thina sesikhangelela ukuthi emsebenzini wethu njengama cross border traders, limali ayisoze ilethe futhi kangako utshintsho, ngoba kusafanele futhi siphinde sibuyele emkambo omnyama ukuthi sithole i-foreign currency. Kungoba singeke siyithole emabhenki, singeke siyithole abayithi official bank rate, so kumele siyilande emkambo omnyama. Okwenze futhi ukuthi imali leyi ithe mhla kuthiwa iyasungulwa, babeyithi bona i-13.8, kodwa kungakafiki amalanga amabili imali leyi emkambo omnyama usukwanisa ukuyithenga nge-16, 17. Ngokungakho akusebenzeki, kusebenzeka nzima. Le situation yakhona yokusebenzisa imali yakhona silokhe sivine kuthengeni airtime. Sinanzelela ukuthi i-taste ngendlela imali kwakhwela konke lamadatha. Abanye kuyabe kudinga ukuthi sithengise izinto zethu ngokuthi sifake kuma-social media platforms. Idatha lakhona ngamaviki yena la asekhona sesinanzelela selidura okudlula ngesikhathi se-RTGS ukuthi idatha lelime njani.
Ye, siyakuzwa Ntombi Ndala. Manje nxa kunje kuthiwani, akusitshele sibili ngamafutshane.
Engingakutsho ukuthi izigi leyi emsebenzini thina abantu esiphila ngokuzisebenza, esiphila ngokuthi siye wodi izinto kwamanye amazwe sothengisa ngapha, sibone ngani hayi singazi kumbe kwenziwayo ukuthi asikayizwisisi, sikhona sizayizwisisa sikwanisa ukuthi siyisebenzise. Kodwa engingakutsho ukuthi okwakathesi limali ingakaqedi yona i-30 days. Already emkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana kangesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga nzima. So ngamafitshane ngingathi ngathi mina ayi ukusebenza kweziki lakhona akulethanga jintsho ngithi thina abantu abaphila ngokusebenza akulethanga jintsho ngithi thina abantu esiphila ngokuyawoda ngaphandle kwazo instead kwenze imisebenzi yathe abanzima kakhulu ngoba abantu kabasathengi bekhala ngokuthi imali le kabakayizwisisi kabayizwisisi njalo lama rates ayo already asekahle avela abaphezulu emkambo omnyama
lo nkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ethengwa kwamanye amazwe sixoxe laye ekobulawayo uhulumende uthi iqinesaka imali yohlobo lwezimbabwe gold kumbe izig ele Iran lihlasele ele Israel ngamabhombu amaningi izolo kusihlwa le madaba kakusanamuhla ele Israel lithi lelilise ukuvimba amabhomba phose wonke kwaba labantu abambalwa abalinyazwe ngamabhomba abewiswa lelizwe leli ele Iran likhala ngokubulawa kwabakubutho abagcine isigodlo selizwe leli kwele Syria okubiwa ukuthi babhonjwe ngele Israel ake sizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance ekhuluma ngodaba lolu
indaba le e-Iran ihlasela kakubi ele Israel kuyindaba ebonisa ukuthi khona kulobungozi bokuthi kube lempi le eyomhlaba ebizwa ngokuthiwa khona i-World War ngoba osokusenzakala yikuthi abangane sebezakuma ukuthi bathelele lo olwa lomngane wabo okuyikuthi abangane be-Israel bazakumale Israel abe-Iran bamele Iran ngapha nxa kuyikuthi abasoze besabe nxa kuyikuthi bazakwesaba abangane be-Iran kutsho ukuthi i-Iran ingagcina ibhuqe kabuhlungu layo ngoba i-Israel ime lezinkulu ngale eceleni so ke kuyinto ebuhlungu kakhulu leyo etshengisa ukuthi ilungelo loluntu ke lizaqhubeka ke lisephulwa abantu bebulawa ngendlela engadingekiyo kuyinto esesabisayo thina njengabantu abangelamandla ngoba kuyabe sokuphila abalamandla abanelisa ukuthi bachaya abanye babulala abanye abafana lawo labo Israel bona lapho kube sokusiba futhi ke ngumbiko kumbe esingathi isixwayiso kuyo Israel ukuthi khona amazwe amaningi akhangele kwenzayo njalo kawajabuli ngesenzo sayo sona leso ngokunye kumele ukuthi iIsrael layo ibudophe khona lamanye amazwe futhi afuna ukuthi khona ancindezele amanye kuyabonisa ukuthi khona ukuba lo ncindezelwayo ungambona engalamandla kodwa kungagcina kuqubula impike enzima engehlula lokuthi khona ingamiswa njalo so yiwo umbono engilawo ukuthi ke kulobunzima obuba khona
singathi baba Ncube luyalungiseka yini udaba lolu lwe-Iran le-Israel kumbe vele sokuyamemetheka kuhluphe kakhulu
ukuphehlwa kwempi lokhu akusoze kuphelele khonapho njalo impi njengoba sihleli sisitsho ayiqedeki lula kulula ukuyiqala kodwa ukuthi iphele kuyinto enzima kakhulu amazwe anjengeZimbabwe ngiwabona edidekile engazazi ukuthi ami ngapi ngoba kuwahluphayo ayafisa ukuthi adlelane lalawa awangasentshonalanga aphinde futhi abe sehlutshwa ukuthi kawala umbuso wenini abe sephinda futhi efisa ukuthi ngabe adlelana lawona lawa esingathi ngawempumalanga ama Asian countries afana labo Iran so ngokubona kwami iZimbabwe ukuthi ngama ngapi kayizazi ingumalulwane ngoba ayenelisi ukuthi iye kuma ngapha ithi meli lungelo likaZulu kube nzima futhi ukuthi ifuna ukuncenga ngapha kulaba bentshonalanga kube nzima ukuthi ibuye futhi ibe labo Iran okucacileyo so iza kuma nje ibe phakathi kwendawo ibe ngumandawo
uNumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane elamelika lithi akumelanga ele-Israel liphindisele ngokwenziwe ngele-Iran elihlasele ilizwe leli okwesabekayo ukhangelwe ukuba kuza kwenziwa umhlangano omkhulu wamazwe athuthukileyo ozahlaziya udaba lolu namhla nakusasa. Ele Ukraine lithi lihlaselwa ngamandla ngelerussia endaweni ezithiyeneyo, lithi licela uncedo lwezikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sinana masiko
wenzi umandla
lo baba mkhulu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngakhona okusikuzwayo ukuthi ke sokuyaba le nkosi yamakhosi kwele Zimbabwe. Uwe ukuthi ukuthi induna zasesiphansi kwenkosi le ake sizwe ukuthi uNgwenya uthini. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela baba uDube kini nakubalaleli.
Yebo.
Hayi sikuzwile khona lokho ukuthi sekuzaba lo muno mutapa lo mambo ovele simazi ukuthi sekhona.
Singathi wena ukuthatha njani khonoko, ubona njani?
Angafuni ukukhuluma kakhulu baba uDube ngoba ngingakezwa ukuthi ikakhulu umambo uzasebenza kanjani. Kodwa ngokuzwa amahunga-hunga sizwe sengathi uma umuno mutapa uzasebenza njengenkosi yamakhosi. Ngamanye amazwi uzabe etshela wonke amakhosi into yokwenza including izinduna zakithi esazi kahle ukuthi zona ngokwesiko lethu zazithatha iloko esingathi i-order enkosini kube yizo esezisabalalisa leso siphakamiso ebantwini.
Akusize kuhlupe koloko nxa ukuthi inkosi zakithi sezisiyakholwa endaweni ezingasizo.
Khona babudube kuzahlupha, kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe abasemandleni bayakwazi abakwenzayo ngoba uzokhumbula ukuthi sagcina laphana uhulumende ethe ngokwe-constitution yaseZimbabwe bona kabanayo into esingathi mhlambe isiloti kumbe into lapho umthetho ovumayo ukuthi kube le nkosi yamasiko kumbe ngithi eyomdabu. So siyabona ukuthi uma kwenzeke kanjalo abanye ngaphi kakhulu kwele Mandebeleni bazakuthatha njengokuthi uhulumende mhlawumbe uthatha isayidi ngale ngani ngoba kuzamangalisa ukuthi njengoba wala ngale ukuthi kube kwinkosi laba omonomutapa labo mambo bona selebekwa kanjani.
Amaphijani kwe?
Hayi ngivala nje ngokuthi ake silindeni sizwe ukuthi uzasebenza kanjani omonomutapa, kodwa ngicabanga ukuthi labo bazaqikelela ukuthi lento ingadabulisiswa phakathi ngoba abaningi basakhangele ngempela balindele ukubona ukuthi kuthiwe uzasebenza kanjani ngoba siyakwazi ukuthi inkosi uMzilikazi ekufikeni kwayo laphayana amakhosi amaningi azangilwe lawo ngokuzwa ukuthi inamandla nje asonde athela ngaphansi kwayo yena waba inkosi yamakhosi ebavikela.
Ye, siyamuzwa lokho baba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya. Wamanje lisoka isikhathi sezokholo lwesiKristu silontuka Meligomo.
Sangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyalibonani zihlobo zenkosi ezithandekileyo kumagumbi amanomhlaba. Sihlangane njengenhlala yenza kulo hlolo lwethu lolu olokuvuselela umoya. Sizalithola encwadini ka-Exodus 14. Siqale evesini lika-18 ndabe ufundeka khona kanje. UMose wathi kubantu, ningesabi, qinani nibone usindisa kaJehova aza kunenzela khona namhla, ngokuba baseGibhithe nibabonile namhla anisayi kubuye nibabone naphakade. Verse 14, uJehova uza kunilwela nothula nina. Verse 15, uJehova wayesethi kuMose, ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuba bahambe. Verse 16, lapho siya kumakhona. Phakamisa wena induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise. Abantwana bakwa-Israyeli bazawuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, le yindaba eyaziwa ngabaningi ephezu kwembali yabantwana bakwa-Israyeli besuka ekugqilazweni elizweni laseGibhithe bekhangelele kubana bayezweni lesithembiso izwe laseKenani. Yebo kambe lokhu singathi ihistory yabantwana bakaIsrayeli. Kodwa ke sifunda sibona okuningi kule imbali. Abantwana bakaIsrayeli base bekhonona ngobana uhambo ababeluhamba lwase lubashaya enhlizweni sebekhathala sebedinwa. Baze bavukela lo Mose owayengumholi wabo. UMose njengendoda yelokholo kazange angene phakathi kokukhathala kwabo. Nxa ungumkhokheli uphethe labo phethe khona, kungumlando wakho ukubana unike abantu ithemba ekuphileni kwabo. Futhi lasezikhathini ezinzima ube seduzane labo. Nxa ukholwa njengoba ngikholwa abanye abakhokheli silabo okufana nje, nxa umkhokheli angitsho ababusi belizwe kuphela, ingabe ngubani othiwa ungumkhokheli, udinga ukubana abe lokukholwa kuJehova, ukubana uJehova ukhona izikhathi zonke. UJehova esimkhonzayo, zihlobo zami ezithandekayo, ufana nje lobusuku obembeswe ngamayezi amnyama ezulu, inkanyezi lenyanga kufihlakale kube mnyama kuthi bhuqe. Kodwa lokhu akutsho ukuthi ngale kwamayezi inkanyezi lenyanga kakukho. Sithemba ukubana lawo mayezi nxa esethe edlula, inkanyezi lenyanga ziyakubonakala, impilo iqhubeke iye phambili. Abantwana bakaIsrayeli baze befike esimeni esinjalo, ukuthi kwase kumnyama kakhulu emuva, kumnyama phambili, kumnyama lalaba bakhona, babengasazi ukuthi babambe ngaphi bayeke ngaphi. Sizothi abanye baze bafisa ukubuyela khona eGibhithe. Nxa uphakathi kwenkinga empilweni kwesinye isikhathi, uyazibuza ukuthi ngifike njani lapha, ngoba impilo ivele iluhambo. Abanye baze bafise impilo yendlu yayizolo, eyinye yayibe impilo yesono, umntathu waphenduka kuso leso sono, kodwa asiloyisa sifise ukubana ungawuphila ngcono. Kodwa ke uMose uthi kubantwana bakaIsrayeli, ningesabi, lanxa sekumnyama impilo inzima lapha ekhaya, kungatholakali kudla, kungatholakali imali yamagetsi. Uthi uMose, ningesabi, bonke abantu abaphakathi kobunzima ngithi kini, ningesabi, uNkulunkulu ukhona, uyayizwa imithandazo yenu, uza kunilwela, akasoze alishiye lilodwa. Sikhulekele uNkulunkulu phakathi komzimu esibhekane labo, ngamunye ngamunye, ngemndeni ngemndeni, ezigodi ngezigodi, ngomphakathi wonke nje, sicela usilwele phakathi kwezinkinga ezisehlulayo thina. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Jawa kulo uNtungamile Nkomo ungatshenela kusasa, sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatha. Igama lami nguTabo Kanyube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware eyeEduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantwana besikolo bedlala imidlalo etshiyeneyo.
Sinamaprojekthi amabili engiwayenzayo awamabhizinisi. Lamaprojekthi abizwa ngokuthi Fitri Access leEduPlay. Fitri Access yona i-mobile application eyokufunda ebantwini abasediaspora abafuna ukubhala izinseka olevel exam. So nxa ufuna ukufunda, uyakwanisa ukufunda usebenzisa i-app lethu leli, and then ubusubuya eZimbabwe uzobhala ama-exams akho. And then i-EduPlay is a game-based learning application. Lokho sitsho ukuthi i-application yokufunda oyisebenzisa efonini, kodwa ufunda ngokudlala ama-game. So i-EduPlay leyi yona siyenzela abafundi abase-primary from ECD kuze kuyefika ku-grade 7.
Indaba ze-software development ungani azikaphumeleli kuhle eZimbabwe, kungaba kule ndubo ohlangana lazo na?
Asitholi amathuba okuthi okwenza imali, ngoba amakampani amaningi awabhadali kangako kuleli. Uzathola ukuthi ungazi uqalise inkampani yakho yokudevelopa i-software for amakhampani amanye. Ukuthi uthole le msebenzi kunzima ngoba amakhampani aweZimbabwe abona kungcono ukuthi ethole eyenzise i-software, elungisise i-software yabo kumakhampani angaphandle kwelizwe. Esokusitshiya thina singela amathuba okwenza imali. Okunye njalo futhi yikuthi ungaze wathole la mathuba, uzathola ukuthi imihlawulo yakhona incane kakhulu ukwedlula lokho abakade bengakubhadala amakhampani angaphandle kwelizwe.
Kuyini okungabe kubangela ukuthi abantu bengani abethembi amankampani alungisa i-software aweZimbabwe?
Yikuthi nje i-industry yakhona ye-software development isasencane. For isikhathi eside bekungela amakhampani amaningi akwenzayo, so ama-software amaningi abavela ngaphandle kwamazwe. Yikho nawo usuthola ukuthi abaningi lokho-ke besathatha ama-project or ama-softwares ayenziwa ngaphandle kwamanje. Okunye futhi mina engibona kubangela yikuthi ama-graduate ethu awe-computer science amaningi akhona, bathi ma beqeda isikolo babe lokho bengakwanisi or bengenelisi ukulungisa i-software yokuthi ungayisebenzisa kubhizinisi.
Sikhangela indubo zonke lezi oziqambileyo, yikuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili ula mandla kumbe ithemba lokuthi kungaphumelela ukwenza ukuthi uqhubekele phambili usenza lo msebenzi?
Kungenza ukuthi ngihlale kulele yikuthi kunelithi lendubo eziningi ezifuna ukulungiswa, and ngananzelele ukuthi indubo ungawukhangelisisa ngama-opportunity, ngamathuba. So kulamathuba okuqalisa amabhizinisi ngokulungisa indubo zabantu.
Ubona sengathi kule themba lokuthi uhlangothi lokulungisa kwe-software lungabe lukhula eZimbabwe?
Yebo, ukukhula liyakhula. Sibona ama-university amaningi asekhipha ama-graduate athe xaxa amaningi sibili awe-computer science, and sibona ontanga abaningi sebeqalisa labo ukungena ku-software development. So yinto yakuqala esiyibona as a signal yokuthi i-industry sikhula.
Nxa kulabanye abalaleleyo abafuna ukuthi bebenelise ukuthi basebenzise ama-applications, bengathola njani?
I-Fixed Access App le esithi ngeyabafundi abasediaspora abafuna ukubhala izinseko o-level in 1 year, itholakala ku-Google Play Store. Ungahamba ku-Google Play Store ufike uthi Fixed Access, uzayithola i-app yethu ilesihlahla green icon yethu, and i-EduPlay yona le isaphakathi kokulungiswa. I-website yethu i-eduplay.africa.
Lokusigaba sabatsha namhla besixoxa nomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani ye-EduPlay yona elungisa i-software. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Ntabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu Ntabo Kancube. Wezemidlalo sixoxalo Ezra Jesus Banda oyethekelela kule Melika, siyawamukela kwestudio Jesus.
Ngiyabonga Dube, kunjani iMelika? Kumnandi kakhulu ke, hayi ungani kuyaqandaqanda kodwa hayi kumnandi.
Hayi nokuhle kakhulu. Akusitsheleke ukuthi ngamafutshane udingani lapha kule Melika?
Lapha eMelika bengibuyile ngibizwe ngu-Ilan Elkan, uyamazi kakhulu semabhizinisi, wahlupha kakhulu obulawa ele kampani yakhe i-Ascot Clothing. Ngakho wawubona ufanele ukuthatha abadlali benguqi kakhulu abadlali ayilendazi ebasa ngapha kwele Melika, abaningi besiza kule amakolishi bezofunda bedlala le mdlalo yenguqu. Sikhuluma njenje abasebezikhwica mfundo sebefundisa ema-university, abanye bayasebenza. Njani ubonile besilabo Methembe uMeya onguye ke umqeqeshi wokugcina kwelendazi ukuthola ke i-league title ngo-2006. Saba lalo ke o-Ektayo yamazwe Andrew Shaw abaningi bambonile, o-Kelly Jacobson uDube la ebekhona, o-Geoffo wina i-BP Cup ngomnyaka 1994, uMbariki umfana wathathwa yelendazi eChegutu emncane wazodlala yelendazi wasibuya ngapho uMbariki umso uChisone uMamba.
Sibonde amajaha lawo kanye azana aphumelela kakhulu.
Aphumelela kakhulu, abaningi bafundile beqile, njalo bona abaningi sebeyiba abafundisa apha ema-university. Njalo bebebonga u-Ilano wabavulela indlela ebabisa kuleli lizwe loMalcolm King wasichiyayo wawabamselwe emgcidlalo weyalendazi. Ngakho babisa laba bafana ke sebabisa lezi muli zabo sebehlala kwele Melika.
Yes, kuthiwa sibili abanye sebengani bahlumile silokunye okumangalisayo, njalo lokho bencede ekhaya
le grassroots soccer leyana babelayo kumi njani
yeah ikho nje wabona umethembele leyana iqembu lakho kuthiwa iBantu Rovers la yeke wathatha ke abanye abadlali obabisa ngapho bona abadlali abancane othwa ngo Ezra bona abana ke abaninginingi sebebabisile bathi laba bazalandela indlela yenziwa ke ngilani ukubisela abadlali kuleli lizwe
yeah siyakhumbula ke sihlala nomjaho othwa ngo Ezra kanye ngazani bamethi igama
Ye uthi abazali bakhe babe vele benthana semsakazane ngabo 90s kwabana uthi ezala bathi bamethe izigama lokuthi ngiyezwa bathi ke lawo zaba ngeza ngobe simthanda kodwa ke manje uthi intathe ngamthabaza ukuthi ozala kunxa bephila bebezajabula kakhulu kodwa manje hayi sebashona
kodwa nozwenjani ubona ujako njalo
unthintile kancane ngoba vele uthi kwakulandile kuzombona uthi ke yikho kwenza ukuthi azaphiwa igama lami so hayi into yakho nthinte kakhulu
ye singathi ke Jesus awuzangomangala sibona umamba sengakana ukusibona lo Mthembe lo Thwelihle inkomazana labanye
ye kumhalisile ke uThwelihle semkhulu kakhulu umamba ngendlela emncane ngawayezacile abantu bembona ukuthi hayi lokumfana kuyaphephuka kodwa namhlanje siyindoda emadodeni njalo sesifundela ukumangalisayo
ye siyakhumbula nje abanye kade besethula babekuhlangana lakho kubhuso siyakhumbula kunye uAndrew Shube khuluma kunye umnandi ekuzulale so ke singathi ke kuyinokungathi wena kukubandule wakonthi abajahala kadanje
undlekisile uAndrew Shube khuluma ukuthi hayi saphiwa imithi ukuthi zigeze hayi sageza manje wakuluma nxa ngihlikihle emzimbeni kuluma kodwa ize muthi muthi manje nxa ezama utshela abazali bakhe lezi hlobo zakhe usenza umuthi akula muntu omzwisa ukuthi kuyini khonoko kodwa ke wanqoba kakhulu uAndrew Shube
siyakhumbula njalo ukhulumela ngokuthi batshaya iDynamos
batshaya iDynamos endlela enzima ke uthi wawuqala wadlisa iDynamos yabadla uthi sokubuya ke wazobuya ke sezotshaya lokho ukuthi umthatha phansi wayitshaya iDynamos yanqobela industry two
ye utuba ke kukhanya ngazani waba le nkinga lapha enqulwini bagcina bekhipha utheni
ye uthi lapha ke enqulwini bagcina bethatha ke umlenze lo bafake ensibi phakathi uthiwa i-hip replacement ukuze ukuthi ke ahambe kahle uthi ngawayese kwelakithi eZimbabwe uthi ude nakathi sinamhla ugogekile uyabonga uthi u-Elan Mbisa wakhe lapha kwamnceda ngakho uyazihambela
kodwa akumangalisanga abafanele ukuthi bathi
kumangalisile ke tho thola ukuthi hayi ngamadoda hayi amade amadoda asuthayo kodwa ke bajabula kakhulu lapha emelini
ya ke sikhangele eminye imidlalo lapha kithi sasikhangele ke umdlalo omkhulu wathi khona namhlanje kwele Britani sikhangele khona ngalesi bese sibuya
kwele Britani amaqembu ade ekhokhela phezulu ngalane ezemklomelo ke Liverpool le Arsenal badliwe bobabili iLiverpool edliwe 1-0 ke Crystal Palace kwathi ke Arsenal team ke yasidliwa yasunvile emzini wayo emagumeni kopana eMara Stadium osokusithi iqembu leli ke lithi Manchester City elinqoba izolo ke 5-0 seliphezulu kwengalane ezemklomelo kuthi ngemklomelo embili 73 points Arsenal 71 Liverpool 71 kuthi bana ngani so Arsenal sokuyiphunyuka le Liverpool sokuyiphunyuka
kubonani kuyagcina ngathi ngoba engapha konke
ngendlela ekuyo yona ukuthi imbonakani Manchester City sizazithathela sokulula ngoba laba le midlalo ezayidlala imidlalo ke lula kakhulu kwamagama
yes ke singene njalo ke kwele Zimbabwe kumi njani asana zemdlalo
yeyi Arsenal Movers team ke ngene kulonyaka ibe 2-2 le FC Platinum Arsenal ke yakhokhela nge 2-0 kodwa wagcina kwe 2-2 iCapes United yenze 1-1 le ZBC Caraiba icheck uthi Pirates iwine kwaqala yanqoba 2-1 inqoba iqembu le Wange Simba Bore yanqoba iDimari Dynamos 1-0 iTel 1 ke yadliwa yada 3-2 ukanti iBikita Minerals la inqobile isidli Blue Chiefs izolo chikeni yanqoba iGreenfield 2-0 Herentals ke yadlwe iMelika Diamonds 2-1 ingezi Platinum Leyal Enders yathi 1-1 okuchika ke Leyal Enders idlala imidlalo yesithupha njalo le 14 points phezulu kwengalane yezomklomela
yes njalo ukubona ngono ukuthi Leyal Enders yathi chopo phezulu kodwa ke zokufika phansi ngale nxa sokufika kumaphetheleni
ugcina sokubi kodwa lo nyaka mbona kungcono mbona ke ukhayindu ke wisa iphethe ke team njalo ngasikhangela ke Dynamo sekukhonale phansi ngayo 5 kusukela phansi engalaneni ezemhlomeni
kuzwa kwini khanye khubeke phezulu
kwesikhathi Dynamo kule nkulumo ezine badlali bakhona abahlezi bengasiphathanga kahle labaqeqeshi bakho ngakho uhlala ungani kuyadiwaliwa kuyaphikiswana yikho ngani ehluleka
yes siyabonga kakhulu ke ezothina sibanda khona ngapha ke kwele milika ngwathela kusasa
ngiyabonga kakhulu edube
ye namhlanje ke hayi sesiyafika ke emaphethelweni wohlelo lwethu siyabonga kakhulu ke ezothina sibanda khona ngapha ke kwele milika singahlukani ke sike sibone ke ebezikhokhela lamhla sibalukhulu webhanga le-RBZ ukhona ngapha-ke kwele melika. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.